So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 Zibandlela 2023 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Are coming out of court again day 2 of our bail application. This morning we were unable to proceed with the bail application. An issue of importance was raised regarding the rights of the minor child whom I mentioned yesterday as being part of the 25 arrested.
Umeli webudiriro edale lePhalamende umnumzana Costa Machinga Uta owebandla leCCC usevalelwe ngemva kokuyazinikela emapholiseni esengeza inani lababotshiweyo abebandla lakhe ukufika kumathumi amabili lasithupha.
The conduct of the police eqinisweni is barbaric. Kuyethusa. I-Africa yonke sesiyitshengisele ukuthi thina amaZimbabweans we can be worse than animal.
Inhlanganiso yamagqwetha awomanyano wamazwe aweningizimu ye-Africa, i-Southern African Development Communities Lawyers Association, isisole kakhulu ukuhlukunyezwa lokulinyazwa kwelunga layo, igqwetha umnumzana Kudzai Khadzere, otshaywe wephulwa ingalo ngamapholisa awe-riot. Amalunga awekomiti ledale lePhalamende ehlolisisa ugwalo lokwehlukanisa imingcele olodelimitation, athi afuna ikomishini ebona ngezokhetho ye-ZEC ilungise konke eyakuphambanisayo ekulobeni lolugwalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli webudiriro edale lePhalamende umnumzana Costa Machinga Uta usevalelwe ngemva kokuyazinikela emapholiseni. Abanye ababotshelwe ukubuthana emzini wakhe abangamathumi amabili lanhlanu, 25 abagoqela ummeli wemkhoba umnumzana Amos Chibaya, bamiswe phambi komthethandaba namhlanje. Abe-CCC laba betheswa icala lokuphatheka emhlanganweni ongekho emthethweni ngenjongo yokuphehla uDlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubotshwa kukaMachinga Uta kubikela igqetha lakhe umnumzana Darlington Marange otshele intatha lezindaba ukuba umkhaphe ukuya enkambeni yamapholisa lapho etheswe icala elifana labanye abe-CCC abangamatshumi amabili lanhlanu abagoqela umntwana wentombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17. UMarange uchasise ngokubotshwa kukaMachinga Uta.
During the proceeding for the bail application for Amos Chibaya and other 25 TPOC political activists that were arrested, it was certified by the IO that they were looking for Costa Machinga Uta. So we proceeded to the Harare Central Police Station Law and Order Section to inquire about this whole thing. And upon arrival, he was then arrested.
Ngesikhathi sicela ibail kaChibaya labanye bakhe kubikwe ukuba bebedinga uMachinga Uta. Sisuke saye Harare Central lapho afike abotshwa khona esetheswa icala eletheswa abanye bakhe.
Uqhubeke sithi uMachinga Uta uzamiswa emthethandaba kusasa. Abanye bakhe abangamatshumi amabili lanhlanu bamise phambi komthethandaba kamantshe eHarare lapho okubele sicelo sokuba icala labo lithoniswe lehlukene ukuze kuvikelwe umntwana omncane wabotshwa ndawone loChibaya labanye abebandlaleli. Igqwetha labo umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba udaba lolu luzaqhubeka kusasa becela isibambiso sebail.
Are coming out of court again day 2 of our bail application. This morning we were unable to proceed with the bail application. An issue of importance was raised regarding the rights of the minor child whom I mentioned yesterday.
Sesiphumile edale lapho esehluleke khona ukukhuluma ngodaba lwe-bail, udaba olukhulunyiweyo ludaba lomntwana omncane obotshiweyo lapho akade kulodaba lokuba athoniswe okungela bantu kumbe athoniswe ehlukene labanye.
Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osale Siziba obesemthethwandaba uthi bayadana ngokwenzakala kumalunga ebandla labo
ngokusebenza kumthetho elizwe ngenxa yokubana ke sikhangelele ukuthi abantu labo kufanele bepeel bail ngenxa ukuthi abala macala abawenzileyo sasi le meeting yethu umhlangano wethu i-TCC aso umhlanganiso yabhanwana ihlanganise operator okusemthethweni okufanele i-contest nga kubiza ukhetho kufanele kube le competition i-competition icho kufanele iye campaign kufanele ironge thina njenge-TCC bese umhlangano wethu o-private asikhangelelanga ukubana ke umhlangano lo kufanele ukliwe ngenxa yokubana umthetho weZimbabwe uyavumela ukuthi abantu benze ama meeting abo ke in private nga ukuthi siya ke laphe siya khona phambili ama public meeting njengamarali siyabhuka ngoba umthetho siyawazi
ebantwini abangamachuma amabili lanhlanu 25 hour watchweyo bekulommeli wemkhoba umnumzana Amos Chibaya omele imkhoba edayele eParliament njalo wayalilandula icala abalethiswayo umhlangano lowo ubusanzelwa emzini kamachinga uta ongummeli webuliriro edayele eParliament ngimele ethu 27 ngiseHarare ngilondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yamagqwetha awomanyano wamazwe ayeningizimu ye-Africa, i-Southern African Development Community Lawyers Association, isisole kakhulu ukuhlukunyezwa lokulinyazwa kwelunga layo igqwetha umnumzana Kudzai Kadzere, ochayo wephulwa ingalo ngamapholisa awe-riot aziwa ngokuthi ngorobayi. Embikweni abawukhiphe enkundleni yokuxhumana e-Twitter, abenhlanganiso le bathi uKadzere ligqwetha elisebenza okusemthethweni kweleZimbabwe njalo lelungelo lokumela abasolwa akhetha ukubamela ekhululekile. Bathi lokhu kuphathwa kubi kwegqwetha kuveza ucuku lwamapholisa angahloniphi isisekelo sombuso njalo eyiwo ephula umthetho. UKadzere ubebizelwe enkambeni yebuliriro ukuyamela amalunga angamachumi amabili lanhlanu ayebandla le-CCC abotshwe ngomgqibelo ebuthene endlini kamnumzana Costa Machinga Uta. Kodwa wathe seqonde enkambeni yamapholisa wanqamekelwa ngorobayi bameqela bamtshaya ngezigodo ngenqindi njalo bemkhaba umzimba wonke besithi ubethatha imfanekiso okungekho emthethweni. UKadzere uthi kabamnikanga lethuba lokukhuluma. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe legqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole.
Ngiyayizwa imbuzo ebuzwayo lapha njalo okumqoka ukuthi uhulumende wethu usevuke inyamazana inyamazana leyi aseyivukile kasisayazi ukuthi inyamazana mhlobo bani. Okudanisayo kakhulu kakhulukazi ukuthi lamagqwetha asebanjwa ngesandla sobunxele ungayisikho ukuthi amagqwetha sobantu kodwa ungabona lawo esibamba igqwetha ukuthi lihambe laya representa iclient ulichaye ulephule akusachiya nanga lokwendulo okwakusenzakala ngesikhathi esabotshaka.
Likubona njani khona okwenziwe ngamapholisa ukuchaya igqwetha ebelizihambela lisiyamela abantu? Kunokutshengiselani khonokho nje nxa sikhangelwa ngamazwe angaphandle kweZimbabwe?
The conduct of the police eqinisweni is barbaric. Kuyethusa. I-Africa yonke sesiyitshengisele ukuthi thina amaZimbabweans we can be worse than animals. We don't expect this. Actually, we sikhangelela ukuthi ku-Second Republic izinto zizabanjwa ngendlela etsheneyo kodwa hayi ungani isandla okuhanjwa ngaso kumbe unyawo olunyathelwa ngaso lunyawo lunye kodwa lolu ungani solungani soluphakeme ngoba lokhu bekungazaye kwenzakali. Ungabona i-Africa yonke isiphakamisa amehlo ngokwethuswa yindlela uhulumende asesenza ngayo, hayi ayisonto esiyikhangeleleyo.
Lapha ngumlando kabani ngubani sibisibile singamsola ngokwenziwa ngamapholisa?
Siyakwazi ukuthi amapholisa njengoba eluhlangothi lukahulumende, amapholisa would have expected them ukuthi konke akwenzayo akwenza under ibhana kahulumende. Thina ukuthi sithi ngamapholisa kuphela ngoba amapholisa ayi-organ of the state, we expect ukuthi uhulumende nguye obathumileyo.
Kuyalungiseka yini lokhu Sithole njalo uKadzere enzeni ngoba sisiya phambili alikwesaba na ukumela abantu abamabandla aphikisayo?
UKadzere njengoba eligqwetha elihlukunyuzwe esandleni sikahulumende kumele asuke uhulumende. U-Section 50 subsection 9 we-Constitution of Zimbabwe iyavumela njalo ukuthi asuke wona amapholisa lawo as individual kodwa siyeke sikubambe as individual. Siyakwazi ukuthi uVice President welizwe uke wa-issue i-statement esithi yena i-opposition kumele inyathezelwe wathi kumele icobodiswe njengentwala and siyakwazi ukuthi on different occasions ku-politics ku-body politics eZimbabwe inhlangothi zeZANU-PFS sithi ukuthi uChamisa kumbe i-opposition kumele inyathezelwe. Ama statements lawana they are manifesting them into action now. Owenzakala insiza owenzakala eMatopo uyatshengisela ukuthi uhulumende lo uzimisela ukuthi alwise abantu ngendlela ethusayo.
Nje konke lokho sokusenzakala kweZimbabwe kulifaka kusiphi isimo lina njengamagqwetha?
Njengamagqwetha, well, uthina iduty yethu kuye court, sizahamba ecourt, bazasitshaya, bazasivulala, abanye bazasala. Kodwa kuzabe kuhanjwe ecourt, asingeke sekele ukusebenza ngenxa yokuthi uhulumende sevuke umbhedane, sevuke inyamazana. Uhulumende lo kumele azinduke amakhwapha, lokho kwenzakala kuyinyanyisa, yinto nje elihlazo.
Amalunga awe-committee ledalela parliamente ehlolisisa ugwalo lokwehlukanisa imingcele yokuvota kukhetho olwe preliminary delimitation report awe ad hoc committee athi afuna ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ilungise konke eyakuphambanisayo ekulobeni lolu gwalo. Esipha umbono wakhe ngodaba lolu ummeli weHarare East edalela parliamente umnumzana Tendai Biti uthe idalela eParliamente kufanele lamukele ugwalo lwe-ad hoc committee njalo iZEC kumele ilungise konke okulolu gwalo. Ubithi uphinde wathi kusaselesikhathi sokubana iZEC ilungisise konke okugoqela lokuzaphuma emhlanganweni wamalanga amabili abaphakathi kwawo. Olunye njalo udaba athe lufanele lulungisiswe ngolokuhlanganiswa kwama-ward efakwa endaweni ezijiyeneyo. Uphe umzekeliso we-ward eyayisiqinti esimeleyo eseHarare East osekuthiwa isisesiqintini seHarare South. Uthe abantu abahlala kuma-ward la ngabala ngitsho izinto abazifunayo ezifanayo esingathi ngesilungu yi-community of interest. Okunye njalo okufunwa ngamalunga ePhalamende ukuthi iZEC ibumbe imingcele isebenzisa inani labantu ababalwa ngesikhathi se-census kanye lokuthi izabelo zonke ama-constituencies abe le nani labantu elilinganayo. Amalunga la ahlolisisa lolu gwalo lakusasa lapho azahambisa izinqumo zawo kumongameli welizwe ukuthi laye aqhubekisele phambili ku-ZEC. Lilalele umsakazo we Voice of America. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umongameli Joe Biden wele Melika ubike izolo ukuthi uzasebenza gadalala ukuqeda inzondano elizweni ngesikhathi kunanzwa ikhefu le-Martin Luther King Day lokuhlonipha imisebenzi emihle yokulwela amalungelo oluntu enziwa ngumuyi u-Reverend Martin Luther King Jr. Kulabantu abayisithupha abagoqela ingane ebilenyanga eziyisithupha zokuzalwa lonina obeleminyaka elithumi lasikhombisa 17 abadutshulwe babulawa emzini wabo edolobheni le-Goshen esigabeni se-California izolo. Amapholisa acabangela ukuba lesi sehlakalo singabe siphathelane lokulwisana kwamaqembu athengisa izidakamizwa okungekho emthethweni. Kulababili abadingwa ngamapholisa abanakanelwa ukuba bangabe bebulele laba bantu. Inani lasebefile kusehlakalo sokudubuka kwebhomba elidubuke ngemva kokuphoselwa kwamakholwa akade ebuthene enkonzweni kwele Democratic Republic of Congo ngesonto seliqanise laya kwaba lichumi lane 14 kubika amapholisa alelo lizwe. Abalweli beqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS yibo abathi baphosele ibhomba enkonzweni yabe-Protestant Church esedolobheni eleKhasindi. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso.
través de la pantalla de la
Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Iningi labeZimbabwe lokhe likhala ngokuthi isimo somnotho welizwe siqhubeka simimanzonzo osokusenza abantu baphume elizweni ngobuningi besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaphelayo imigoqo yokuya kwamanye amazwe eyayibekwe ngesikhathi se-COVID-19, iningi likaZulu seliphuma elizweni ngobuningi lisiya kweleBhilithani besiyasebenza njengabasekeli babongi ama-nurse aides. Amakolishi afundisa izifundo zakhona ahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu lengxenye, i-$350. Abahlaziya ezomnotho bathi ukuphuma kwabantu ngobuningi kwele Zimbabwe kubuyisela emuva intuthuko yelizwe. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolijini le-National University of Science and Technology, INUST, uthi abantu nxa bedinga imisebenzi bayabe befuna inzuzo ukuba banelise ukugcina imuli zabo.
Ezingakutsho mayelana lokukhuphula isimo somnotho ukuze wenze abantu bahlale kungabi lokuyamanga entweni eyodwa esingayikhomba sithi kungenziwa lokhu kuyavuka. Iminingi imizamo eyenziwa nguhulumende kathesi ezama ukuthi ilungise isimo somnotho kusukela kwezezimali, i-monetary policy. Iholo labantu lokhu limi ndawonye kwaba le ndlela yokuthi uhulumende nje akhuphule iholo labantu. Mhlawumbe abantu bangama ukuthiya imisebenzi.
Umnumzana Thulani Mlambo, umongi, uthi uhulumende kathuthukise impilo yezisebenzi zakhe ukuze abantu bengayidinga amadlelo kwamanye amazwe.
Kuba yisebenzi kahulumende kathesi kulukhuni kakhulu ngoba sehluleka ukunakekela imuli zethu. Ungakhangela kudala umuntu wayesithi nxa esebenza anelise ukuthenga indlu, ufundise la kufuna khona. Kathesi konke lokhu nje akukho. Yiyo nje lawo ama push factors asenza sibone kungcono ukuya phetsheya.
Osakhulayo ofunda ekolitshini le-NUST, umnumzana Malvin Msipha, uthi ukuswelakala kwemisebenzi lapha yikho osokubaxotsha ukuthi baye kwamanye amazwe.
Sinanzelela ukuthi siyafunda kuyabe kumnandi, ufundela into oyithandayo, kodwa i-reality yempilo ibuya after siqedile ngoba umsebenzi awutholi. Uphinde ucabange ukuthi imali esebenza kufizi iningi, abazali lawo bayabe sebekhangelele kuwe. Ama-youth amaningi asebaleka esiyathuthukisa amanye amazwe ngama-skills abawafunde lapha. I-economy yethu ayisoze ilunge masinya nxa kunje.
Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi iningi labantu selifundela ukuba ngabongi ukuthi bayesebenza emazweni lapha abayabe bethola imali engcono.
Okukhona lapha kithi ukuthi omunye lomunye udonsela ingubo kwakhe. Singananzele lapha abantu abathola khona umsebenzi ubiza lezi hlobo zibe ziningi. Singakhangela i-nursing kumbe i-nurse aid, abantu abaningi sebefundela ukuthi baye emazweni ukuze imuli zabo ziphile ngcono ngoba besenelisa ukuthi baphume bayesebenza kwamanye amazwe njengakubo UK. Ngokunjalo angiboni kuyinto embi ngoba umkhonomi welizwe lethu ufile kakhulu kukhatshana ukuthi kulunge.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Chronicle uchaze ukuba uhulumende uzahlangana lenhlanganiso ekhangelane lokuxoxisana ngeholo e-National Joint Negotiation Council kukhulunywa ngokuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Wengeze ngokuthi uhulumende uzimisele ngokuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe. Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mkuni esipha umbiko wokugqiba umnyaka ka-2022 uchaze ukuba iBulawayo leHarare lilamanani aphezulu abantu abacitsha umlilo ama-firefighters abachiye umsebenzi besiya ngaphandle kwelizwe. Wachaza ukuba ngenyanga eyodwa kulabantu abalichumi lanye abachiya umsebenzi. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
Sokuqhamuke ufuthelana phakathi kwebandla leZanu PF leKhansili yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla ongekho emthethweni enzikini yedolobho leli. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemsebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi iSpring Cleaning Week ngeviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZanu PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhangelene loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
ZANU PF is going to win. Massively in Bulawayo, all these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillor and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we expected he is going to do. So people in Bulawayo, they now love the president, and the president loves Bulawayo. That's why you see the president is always here. And all these people, they promised that they are going to vote for President Iggy Mnangagwa.
Inengi lithi ZANU PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uKhansela Mlandu Ncube uswela kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho. Into embi sibe lungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU PF. Telo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele be lapho kulezo ndawo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana. Kodwa bengaqhubeka bebengalaleli, hayi kuzaba lokuhlukumezana. Ngoba idolobho ngelethu alilani laba lezamabandla ombusazwe.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi ZANU PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisekela ngoba napha kusiphilela khona thina. Nje sizowansebenzi impilo yami ngikhayele khona lapha engithengisela khona khona la. Babesincede kakhulu ngoba kula lapho esingaqonda khona thina. Yikho lapho esithembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela asisele ukuncane ukukhipha ama-R2 ohambe e-toilet. Sinendawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona pho bomakhelwane nathi sisebenza labo balama-building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe ekhansilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka. Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgogweni siza kuya ngaphi. Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku-accepta ngoba kungumkhuhlane. Kanti sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngifane zisebenze. Thina singcolisa kubuyiphela imota zamabhini ezothwala izibi. Kufane basinike imota ezithwala izibi abe-city council.
Aliminyana ngakhulu ina.
Siminyene ngoba wonke umuntu loduwo. Sonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza koBulawayo uthi ibandla leZANU PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethe lihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi iZANU PF ngeke yafa yathola amavoti koBulawayo lapho injinga zala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-city council isebenzisa ama-policies e-RP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolisela idorobho ngoba ekugcineni lapha kuyagcina kusiba le mkhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngapi.
Ikhansili yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo basebenzisa umthetho wokuvimba ibandla leZANU PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngemara Studio 7 kobulawayo, ikhamera mngeza Jesus Banda.
Ibandla le-MDCT lithi selimise ezinye iziphathamandla zalo ukuba ngamalunga aleli bandla ngenxa yezizathu ezigoqela ukuhambisa leli bandla emthethwandaba ukubangela udlakela kumhlangano weCongress odluleyo lokuhlangana ngaphandle kwemvumo. Abaxotshiweyo babalisa umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo wogatsha lwaleli bandla oxoxe losithandekile Mhlanga ngalolu daba.
Mina angatholi i-official letter from i-office ye-MDC engitshela ukuthi engisuspendiwe. Okwesibili, as far as mina I'm concerned, angiboni ukuthi ukhona umuntu ongafika emzini wami angitshela ukuthi usengixotshile emzini wami, yena engubani njalo futhi efike ngayiphi indlela. Umonzora wokuqala akala legitimacy, akula muntu omvotelayo owazifaka lapho just because i-opportunity yamvumela. Ngesikhathi se-extraordinary congress liyana lapho esabona khona uDr. Thokozani Khuphe echawa ngempama, i-congress liyana was ruled null and void. Kuze kubuyele esibili la yayenzileyo ngo-December 18 last month, ama-chairman awebandla le-MDC, we are talking about elected officials here, declared ukuthi it was null and void because it didn't follow i-constitution yomhlangano wethu. Mina uMonzora angaze ngimrecognize as uleader wepharty yami and uyakwazi lokho and umhlaba wonke jikelele uyakwazi lokho.
Lisuka lapha kuyini elizakwenza?
Mina I've always been i-member ye-MDC and angisoze ngichiye and angisoze ngichiyiswe ngomunye umuntu. So mina I've always worked for i-party. I-focus yami ayikho emuntwini, isepartini le mithetho yeparty esibiza iconstitution yeparty. Yiyo mina engingathi yiyo engigayidayo and angaze ngichiye iparty mina. Yena uMonzora nguye wachiye iparty wahamba wayojoyina enye wazobuya after i-constitutional court judgment. So i-Supreme Court yiyo yamenza waphenduka yena wayeveke ngasekho epartini. So umuntu angeke abuye endlini yakho wakutshela ukuthi usekuxotshile, usebenzisa amandla aphi ukuthi akuxotshe, wathatha kuphi, wanikezwe ngubani, ngayiphi indlela, ngaluphi uhlobo. So into ekhulunywa uMonzora le is just null and void. Ngumuntu nje owaste isikhathi, who's too excitable, obona ngathi yena uyabusa, uyalida i-MDC, akula MDC ayilidayo uMonzora.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo wogatsha lwe-MDCT eMelika obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVirginia kwele Melika. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela ukugqonga kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Singakehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli webuliriro edalele ePhalamende umnumzana Costa Machingauta owebandla le-CCC usevalelwe ngemva kokuyazinikela emapholiseni esengeza inani lababotshiweyo abebandla lakhe ukufika kumashumi amabili lasithupha. Inhlanganiso yamagqwetha omanyano wamazwe ayeningizimu ye-Africa, i-Southern African Development Community Lawyers Association, isisole kakhulu ukuhlukunyezwa lokulinyazwa kwelunga layo ugqwetha umnumzana Kudzai Khadzere otshaye wephulwa ingalo ngamapholisa awe-riot. Amalunga wekomithi ledale lePhalamende ehlolisisa ugwalo lokwehlukanisa imingcele lwe-delimitation athi afuna ikomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ilungise konke eyakuphambanisayo. Sesiligqiba lapha-ke uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.